Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 16 ngompandula 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Yalikhuthaza lonke ukuthi lapho kuzafika khona abantu balaba abarejistisayo bakithi asihambeni ngezithupha ezamaplastiki ezamazenge ezamaphepha imake sure ukuthi sihambeni siyerejista.
Amabandla ezombusazwe akhuthaza uZulu ukuthi abhalise ngobuningi kuhlelo oluqala ngomvulo ukuze enelise ukuvota kukhetho oluzayo.
Kahle futhi ukuthi umuntu uyabe esefunde wacedisisa ikakhulu kwezokufundiswa efundiswa ngabanye usesibangeso ukuthi laye asengakha ulwazi.
Baningi abezombusazwe kuzanu PF la ku MDC abaqhuba izifundo zabo eze PhD. Umzekeliso sesilo dokotela Thokozani Khuphe. Silengcazelo yokuthi kahle kutshona ukuthi uzivani bani seqeqeshe waba ngudokotela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu sekhuthazwe ukuthi aphatheke ngobunengi kuhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo. Uhlelo lolu luqala ngomvulo emahofisini eZimbabwe Electoral Commission endaweni ezijeneyo zelizwe. Ukubhaliswa kwabantu kusungulwe ngumongameli Mgabe leZimbabwe Electoral Commission eHarare ngeviki edluleyo. Iziphathamandla zeZEC zithi abakatshana lamahofisi ayo bengaze bakhathazeka ngoba izaqalisa ukubhoda ngelizwe ngenyanga ezayo isibhalisa wonke umuntu. Kodwa labo abenelisayo kathesi bayakhuthazwa ukuthi bahle bayebhalisa. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Ngicela ukulazisa ukuthi sonke eZimbabwe sikhuluma kunjenje akula muntu okuthiwa yi-registered voter. Ngoba sesisuka ku-voters roll kamlibe sesisiya ku-biometric. Ngiyalikhuthaza lonke ukuthi lapho kuzafika khona abantu balaba abarejistisayo bakithi asihambeni ngezithupha ezamaplastiki ezamazenge ezamaphepha imake sure ukuthi sihambeni siyerejista. Ngoba nxa lingarejista ngase siyavota alisavoti. Abangelandawo zokuhlala abalotshayo ungahamba le mvilophu edindiweyo etshengisa ukuthi wathunyela incwadi yesikweleti endlini naleyo olotshakiyo iyasebenza. Nxa ulekhanti kwe-Edgars nxa ilelizwe lakho kule adresi lapho ohlala khona iyasebenza. Asihambeni siyerejista bakithi. Ngiyalikhuthaza amaZimbabwe amahle, khuluma kunjenje akula muntu okuthiwa u-registered. Sonke sesicijile sesiqalisa kutsha.
Lani njengebandla lilabo yini abantu abahamba ezigaba ngezigaba lasezindlini lapha bekhuthaza abantu ukuthi baphume ngobuningi bayebhalisa?
Lamaqembu ethu abama-structures abakuZulu abahamba bekhuthaza uZulu ukuthi ahambe ayerejista njalo bebazisa ukuthi kufunakalani. Kodwa isiqhezi okukhuthazayo khathesi impile yethu sonke maZimbabwe amahle ozuze ubufakazi ukuthi kuyarejistwa, kurejistwa njani kuma-WhatsApp lapho mvule iphepha lakhona nika omunye laye omunye ayenika omunye akusabalale sikwazi sonke kufika amakhona wonke aseZimbabwe.
Uhlelo lokuthathisa abantu izithupha lona lokho luvuliwe?
Uhlelo lezithupha luvuliwe, lokho luvuliwe. UZulu bekhala kakhulu ngedaba lokuthi kumele kubhadalwe ukuthi abantu bathathe izithupha. Sagijima sivili emakoti ukuthi hayi akukhathi ngabantu bazabhalisa imali khona bayithathe ngapha emabhenki akula mali. Akusabhadaliswa nithi khathi izithupha gijima nini liyethatha izithupha lama-birth certificate. labantu labano kuthiwa ngama aliens zihlobo zami hamba nini ngakuthiwa kuya rainbow kuzothatha isithupha bazafika balithintshele zithatha izithupha zaseZimbabwe kodwa abazahlangana lemigoqo engani abayizwisisi ngabadinga abantu abamabandla khonapho abasedizani lapho abahlala khona babuzani ukuthi kwenziwa njani sincedisane ukuthi sikulungise masinyane kusachisi.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli seMDCT. Sokuyinsakavukela umchilo wezidwaba eZimbabwe ukubona abezombusazwe kungaba kweMDC kumbe kuzanu PF. Besiba ngodokotela ngemva kokugqiba izifundo zabo ze-PhD. Lizakhumbula ukukhonona ukube khona kuZulu kuze kuvele ukuthi unkosikazi Grace Mgabe elaye seqeqeshe waba ngodokotela ngemva kokuqeda i-PhD yakhe e-University of Zimbabwe. Umsekeli kamkhokheli we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe laye sengudokotela Thokozani Khuphe ngemva kokuthola isithupha sakhe se-PhD ekolishini elifanayo ngeviki edluleyo. Baningi njalo abanye abakumabandla atshiyeneyo abaqhuba izifundo zaphezulu emakolishini atshiyeneyo. Khona ukuba ngudokotela zibani bani kutshoni? Uyachasisa udokotela Nkululeko Spanda ofundisa izombusazwe eHuddersfield University kwele Bilitane.
Yasekase ukuthi umuntu uyabe sefunde waqedisisa ikakhulu kwezokufundiswa efundiswa ngabanye usesibange sokuthi laye asengakha ulwazi usekwazi ukuthi angamele ukuthi kube lomunye ozabe emfundisa ukuthi hayi lokho kunje laye sengadinga ukuthi kathi okwenza izinto zibe lokho ezikho khona yikuphi okwenza ukuthi abantu baphile ngendlela abaphila ngayo kuyini okwenza ukuthi mhlawumbe indizamtshini ihlale esemoyeni kuyini kulokuthi ahambayo kuza kwabanye ukuthi kwavela ngaphi yena uyabe sekudinga njalo akwanisa ukudlulisela phambili ikakhulu kakhulu kusho ukuthi uyabe esesakha ulwazi khonokho kuyinto enhle kakhulu nxa kuyikuthi yenziwa ngabezombusazwe ngoba mhlawumbe sebengaba le miqondo engconywana ekuthini balungise ukuthi abantu bathole ukuhlala kuhle njalo bathole impendulo embuzweni eminingi esempilweni njalo ekumbusazwe.
Kuyafundwa mpela akudlalwa eZimbabwe lapha nxa sikhangela abakwezombusazwe sikhangele okasukuwere oziwawo oJonathan Moyo abakubandla lezanu PF. Labo baqhuba isifundo zokuba ngamagqwetha ochamisa kweMDC ugqibile la isifundo zakhe kunyanga ezedluleyo uMakhuphe nango segqibile banengi abanye labo bebhe labanye abanengi bayafunda kwenzakalani lapha ikuthanda imfundo kuphela kumbe kuyancintiswana.
Kungabe kuyokuncintiswana njalo kungabe ukuthi abantu bezimbabwe vele imfundo bangabe bayiphathela phambili kodwa mbona ngani kukhona elicele futhi elesithathu khona phela ukuthi kungabe kuyukuthi imfundo leyi itholakala ngendlela elula kwele Zimbabwe ngoba sike sezwa phela abantu bekhala ngokuthi abantu abanjengabo Grace mhlawumbe kwesinye isikhathi lo nkosikazi Mduru bathola ama-PhD lawa kungela mpumela ukuthi ama-degree okuqala bavele ngaphi njalo bafundiswe ngubani njalo njalo imisebenzi yabo ingazange iphumele egcekeni ukuze bafike kuleso sibanga khonokho kungabe ukuthi yikho kwenza ukuthi abantu bafunde ngoba kulula ukuthi bawathenge njalo sebebaningi abantu bezimbabwe ababizwa odokotela kungazakala ukuthi babe beqhube njani umsebenzi wabo khonokho mbone ngani kungabe kungeyinye yezindlela enza ukuthi abantu babonge ukuthutha nje batholakale sebela ama-PhD iyunivesithi yasezimbabwe ngibona ngani isihlupha kakhulu ukuthi amaphephayo aphuma kuyo akhenje ngabantu abaningi ngoba kukhanya ngalole mali yakhe nje loba engazange afunde angagcina ethole amaphephayo ngendlela ezithize kwele Zimbabwe kuyahlupha kakhulu la mayunivesithi angapha aphandle asesinxa kula maphepha asuke eZimbabwe sokuqala kucubungulwe kahle ukuthi hayi ngathona aphuma kanjani so khonokho mbonani kungaba kwento yesithathu yenza ukuthi abantu bafunde ngoba abakwezombusazwe balezimali belezi izimali bayakwanisa ukuthi baphumelele nje kalula.
Asikhangele ubudlelwano obukhona phakathi kobukhokheli lemfundo. Bakhona abacothoza ubabutswangirayo abathi alubana engumuntu ofundileyo mpela nga ngumkhokheli olohlonzi. Olomqondo njalo kodwa anxa sisikhangela ubaba umgabe ngumuntu ofundileyo kodwa ubukhokheli bakhe ubusolo kakhulu ngabantu abanengi kulobudlelwano yini phakathi kokubili lokho.
Yebo, hawo lojirano kodwa fanele silungise into eyodwa engikhomqwa kangako. UPresident Mgabe olama degree amaningi kakhulu, hayi wena correspondence uPresident Mgabe, wonke ngama first degree, ulokhe ngumuntu osafundayo, siyabe sithi uyatshela ukuthi into zinje emhlabeni, akazange afike kumbenelisi ukuba sesibangeni sokuba umuntu owakha ulwazi njalo ongakha izinto ngoba ele degree lakhe lakuqala ngabe waqhubekela phambili kulokhele kuyofunda ama degree angaphansi. Nawo waqhubeka waya phambili loba ngelodwa khonokho ngabe kumenza abe ngumuntu ofundileyo. Ambone kakhulu ukuthi singathi uPresident Mgabe ufundile kodwa mbone ngani mina imfundo iqakathekile kakhulu nxa abantu bengayithola besezezombusazwe ngoba yenza ukuthi mhlawumbe lokuphumelela kwelizwe kuphanga ukwenzakala. Kodwa ngiyakubona ukuthi kwele Zimbabwe abafundileyo esikhathini esiningi abakutholi kubusiba lula ngoba siyakhangela ukuthi uProfessor Ncube waphathwa njani, uProfessor Jonathan Moyo uphathwa njani, njalo njalo abantu ungahlangana bavele bathi hayi imfundo yakho leyo ngeke isitshele lutho, bavele bachotshele khatshana ngale. Ngibone ngani kuyahluka nje ukuthi uyabe ukhulume lobani ukuthi bakhangelele imfundo, ikakhulu imfundo edlula phambi kwe-degree. Ngibona abantu beZimbabwe bangani bayihwacela kakhulu kwezombusazwe.
UDokotela Nkululeko Sfanda ufundisa ezombusazwe ekolishini leHuddersfield University kwelebhilithane kumakhuphe sithi amhlophe. Uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba namuhla. UChris Gande uxoxa lomnumzana Greta Spanda, isikhulumeli sikamnumzana Stanley Rafael Chuma Khumalo, yena ozithi uyinkosi yamaNdebele.
Omakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba Gande, ngiyabonga nakubalaleli bonke abalaleleyo ngalesi sikhathi. Ngithi salibonani lonke.
Ye, ungasitshela ukuthi umcimbi lo owokugcoba inkosi ukhanya ucithwe ngamapholisa, lina lalivele liyiphiwe na imvumo?
Umcimbi wethu baba owangolesibili ngumcimbi owawuvele ukukhulunyelwe nelamapholisa, kwabhalelwana lamapholisa, lamapholisa lawo asiphendula esitsho ukuthi khona hayi aseyamukele umbiko wethu. Lokhu kusenziwa ngokomthetho ngoba umthetho oweZimbabwe wabo uthi amapholisa kumele aziswe. So aziswe amapholisa avuma lawo atsho ukuthi hayi awutholile umbiko lowo.
Manje ekucitheni lapha izizathu abaliphe zona ngezokuthi
izizathu abasinike zona bathi bona bathiwe umhlangano lowo ungasabi khona. Abasatshongo ke ukuthi khona ngubani lo othi khona umhlangano lowo ungasabi khona. Kodwa bathi bale bona bale directive ukuthi khona umhlangano lowo ungabi khona. Yizi izizathu abasinike zona.
Yes, siyabona ukubana ngemva kwa khonoko kwenzakalayo kuphume imbiko yokubana inkosi yona yayivele sigcojiwe. Ungasitshela ukuthi kuhamba
njani? Kuleqiniso lokho ukuthi khona inkosi yayivele sigcojiwe ngoyigcotshwe ngokwesiko, usiko lwalithi kuvele lunjalo nxa kusenza izinto ezinkulu ezinjengalezi kazenziwa phambili komphakathi, izinto lezi zenziwa ngasese. Nange ngakufanisela lo mcimbi wokuthethela, umcimbi wokuthethela abomndeni bathethela bodwa ngasese, babe sebebiza abantu bonke abanye sezizokhala nxa kuzimbungu nxa kuyisangoma sezizokhala kodwa abantu amaningi babe sebesenje kuphela ukuthi khona bazokholisa labanye mhla ka-12 bekuvele kulilanga lokuzokwethulwa kwenkosi phambili nakukauzulu esitsho ukuthi uyamvuma yini kumbe hhayi so-ke thina sithi hhayi konke lokho kwenziwa ngokwesiko kwenziwa ngokomthetho wakithi ukuthi agcotshwe ngesonto ugcotshwe ngesonto yena
njengoba segcotshiwe kuyini okuzenzakala uzahamba yini ebantwini njengalokho ayekwenza kumbe kukhona yini esimele sikukhangelele
baba kathesi njengwana segcotshiwe kanje usesebenza usesebenzela uZulu uzaqala njalo futhi ukungena ezigabeni zakhe ebona kodwa kathesi uzangena kakhulu nethimba lakhe esithi i-council eliyilona kathesi alibumbayo esizalibika amalanga wonala amalutshwane alandelayo sokuqaliswa baba umsebenzi abantu bonke sebesebenza inkosi sokumele iyazi izigaba zayo zonke sokumele iyazi abantu bayo lezi nendingeko zabo ukuthi badingani ukuze phela ikwazi ukuselela abantu abayo ikwazi ukusebenzela abantu abayo
abanye abakwamanye amazwe afana le-South Africa lezinduna zeZimbabwe bayakwamukela yini okwenzakeleyo
izinduna baba zeZimbabwe ngithi mina ziyakwamukela ngokuZulu wonke lwana inkulungwane lezinkulungwane ekade zilaphana beziphuma ngaphansi kwezigaba beziphuma ngaphansi kwezinduna kodwa izinduna zakithi uyakwazi la ukuthi kathesi zisebenza zingaphansi komthetho weZimbabwe kunzima ke ukuthi zivele kodwa nxa kusiza abantu bazo kusho ukuthi khona ziyavela kusho ukuthi ziyavuma ngoba abantu ngeke basuke ezigabeni besiya kwenye indawo izinduna zabo zingazi ngeke bathengise izinduna zabo kodwa zona zivele ziyesaba izinduna zakithi njalo izinduna zakithi kathesi ezigcwele eziningi zakhona zakhethwa ngalolo hlobo olokuthi zikhethwe ngohulumende labo abakhona yikho-ke ngaleyo ndlela kazibuyanga kodwa-ke thina sithi ziyamamukela ngoba abantu bazobe bekhona
hhayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
balaleli mthwakazi omuhle linabondlela zimhlophe siyabonga ukusilalela njalo ngithanda ukulikhuthaza ngilitshela ngiliqinisa ukuthi inkosi ithokoze kakhulu njalo inkosi iyasho ukuthi khona izaqala ukulisebenzela bantu bakamthwakazi kathesi sokumele ukuthi sizibuthe konke lapho inkosi ebiza khona imcimbi kumele lize ngokuningi benu lizobona inkosi yenu lizokusho inkosi yenu ngiyabonga mthwakazi
hayi lathi sibongile
siyabonga
lo-ke ngumnumzana Greta Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Chuma Khumalo
okwamanje ngilifake kancane ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulele uhlelo oluphathelane lendaba zabesifazane
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga namuhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Juliet Ngiwane umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eye-Women Development Association in Zimbabwe sihlaziya inhlelo zalinhlanganiso ezokulungiselela abesifazana ukuvota kukhetho oluzayo siyakwamukela kuhlelo
siyabonga ihlelo esilalo khathesi silubiza sithi thina ngu-list as you climb sithi kubomama ingatshiya abanye abaphansi asiphakamisena nini sibambaneni izandla siqanseni sonke kakhulu kulo nyanga kulaleyi system yokuregista ukuvota okuthiwa yi-biometric voter registration noma sakwavota ka-20 kodwa lo nyaka awurejistanga kumele kasiyarejista kuthiwa ne-biometric voter registration omama vele babesizwa kuthiwa ungahamba uyevota kule mtshina ekubonayo omama bayaqhuqa bayayisaba ukuthi kambe pho ivoti yabo izaba safe okunganani ama-platforms lawa futhi ayasinceda vele silama-groups awomama abafuye imbuzi, abenze izingadi. So amagrupu onalama yo aseyi-network utho mama babe endlela zokuxoxisana. Sinama-area committees khona ezimbuzini khonapho lemazingadini kula ama-committee. So ama-committee onala yo esiwasebenzisayo ukuthi omama kaba hlangane babe nendlela zokuxoxisana lokunikana information.
Ngezinye indlela babuya ngobuningi babo ukuthi bezofunda.
Omama babuya ngobuningi babo. Asibizele kumawadi ngoba sesananzelela ukuthi ukuhamba imango kubomama imikhulu. Kungakho sibabiza ngamavillage abo. Engcela ivillage siyiqume kabili. Uyasicabanga ukuthi imihlangano yethu ingalabantu engcayisikiste ine-village kumbe kuhafu yevillage. Okusho ukuthi nxa sesiyahlanganisa iwadi, omama sebe sibahlanganisile kuphela abadlula i-1000.
Labo abakhalayo ngencwadi zokubhalisela ukuvota ke kusukusela kwezokuzalwa kusiya ezithupheni lokunye.
Imihlangano yethu siyabiza osobhuku babakhona ngoba yibo kumele banike omama izincwadi. Isixwayiso esisinika osobhuku siyakwase osobhuku abaningi balokunzima bokubhala lawa maphepha kabalawo. So siyacela ukuthi omama ahambe kusobhuku engelo mntwana ozafika ayizwe amazwi kasobhuku agale. Usobhuku abesefake isidile sakhe afake lesiginecha yakhe. Usobhuku atshela umntwana lwana abhale ngoba osobhuku abethu abaningi ukubhala laso isikhathi sokubhala siyabahlupha. Kungakho umama nxa ehamba ahle ahambe lomuntu ozaze yambhalela. Osobhuku bakuzwisisa khonokho.
Libona ingani uhlelo lweni lolu luyaphumelela yini?
Lungaphumelela ukudlula lokhu ezithandekile. Kodwa luyaphumelela lona. Sihluthande ukuthi indleko zokuyafika ubomama siyaxakeka kwesinye isikhathi. Ukuthola imali zamafiyeli, ukuthola nje into zokubhisa kumbe sithala abantu abanolwazi ukuthi bayefundisa omama ngoba asilayo imali eqondana lokuthi senze zona ezinhlelo. Ngaso kusondela ukhetho, inhlanganiso yethu i-Women Development Association in Zimbabwe siyibiza ngamasikhane sithi i-Hotel yaba nenhlanhla yokuba yokuvunyelwa ukuthi ayikuba accredited nesikhiwa ukuthi senze i-voter education. Kungakho sizabe sihamba labantu eJack sihamba phambi kwabo futhi sisenza i-voter education yokurejista. Ngemva kokurejista kasisali ngoba after isimemezelo sezek ukuthi sebeqalisile umsebenzi wokutraina abantu ngoba khonapho egwandi bekutraina abantu ukuthi abazabe beyibo abasebenzisa imithina yakhona sebeza-traini. Kusho ukuthi uhlelo lwakhona lokuyama-electoral processes alusami bangaqeda ukurejista lathi futhi sesiya phambili ukuthi senze futhi more i-voter education ukuthi omama bahambe bayevota bayakhethe bakhethane futhi umama ongenileyo angayekeli kuwina ngoba umama yibakamina.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Juliet Nkiwane, umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe. Sikhulume laye eseGwanda. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, yikho napha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile ngohlelo lwabesifazane.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampa bafumbula
kuhlelo lwezemaphandleni. Namuhla sixoxa ngamalungiselelo okulima. Nanku phela sesihambile isikhathi. Silomlimisi umnumzana Amandla Nkomo, ngiyakwamukela uhlelo baba Nkomo.
Sakubona ntungamile.
Yiwapi amalungiselelo abalimi okumele ukuthi ngabayawenza okwamanje?
Impilo yomlimi ithi akuhlalwa phansi. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi emakhaya lapha basanda kuqeda ukubhula amakele abo, njalo abanye sebeqalile njalo lokuthengisa izilimo zabo kobo-GMB langaphi ngaphi. I think into engayitsho ukuthi ukuzilungiselela kwakuqala ukuthi phela abalimi nqase bethengisile bengadli imali yonke bengakhohle ukuthi kuyathenga inhlanyelo sesithi thina isona lesi sikhathi esihle sokuthi umuntu athenge inhlanyelo ngoba inhlanyelo ezaqala ukuthi ibe khona ngabo November labo December izabe isithengwa into engephezulu so kuyakube kuhleke ukuthi umuntu nxa elamashelene athile ahlevele ayethenga inhlanyelo ahlevele ayethenga fertilizer agcine ezilungiselele ikho kokuqala lokho okwesibili kulaba abalimayo siyasithi thina yisona isikhathi sokuthi inkomo zingene sibile emasimini zivuthuze nje umhlabathi njalo ziphinde ziqeda amahlanga wonke ngemva kwalokho abantu abelezinto zokusebenza ezifanana nabo tractor landlani sebengaqala ukuthi beqala ukudweba-dweba belungisa amasimu abo bebiya bemaker sure ukuthi amasimu abiye kahle ukuthi nxa sokuqalisa isikhathi sezulu kungabi le msebenzi eminingi kakhulu
Kudaba lwenhlanyelo lapha emlimisi kulomahluko na phakathi kwenhlanyelo ethengwa esitolo lenhlanyelo umuntu ayithatha kusivuno ayabe esithole enyakenye
kulomahluko omkhulu kakhulu ngoba siyazi ukuthi esikhathini esiningi into eyenza ukuthi abalimi isivuno sabo sibe phansi ukuthi bahlanyela ngenhlanyelo abayikhiphe esiphaleni kangalo ukuthi ikhona imihlobohlobo yenhlanyelo ikakhulu entweni ezifana labophoko ezifana labonyawuthi lamabele lezimfe lamakhabe lamajodo lanilani okufana lalokho lenkezo ye kuyakube kuhle ukuthi abantu bazigcinele inhlanyelo lamakhomane into efana nalezo kodwa phela entweni ezifana lomumbu nabosoya beans thina siyasixwayisa ukuthi hayi umlimi make ethenga inhlanyelo le eseselolaka ezokwenza kahle ngoba nxa uloku uthatha esiphaleni ngokuya kwesikhathi iba mdambiyana inhlanyelo yakhona ingasenzi njengalokho ebikwenza ekuqaleni
Umquba wona kulomhlabathi lapho omele ufakwe khona kumbe wonke umlimi nje kumele uqhakathekise umquba ufake emasimini.
Ngiyangiza abanye bathi hayi lo uhlale China la futhi wacaba emasimini akula kucaba ukwedlula ukufaka umquba. Ngakho ke thina sithi imhlobo yonke yomhlabathi iziyenza ngcono nxa ithole umquba. Ake nginike umzekelo. Laba abantu abasemhlabathini elivuthuvuthu emahlabathini, umquba uyaqinisa umhlabathi ukuthi ubambe amanzi. Kuthi-ke kulaba abasezidakeni, uyenza ukuthi indawo le ingami amanzi kakhulu ngoba iyenza ukuthi umhlabathi ube ngani uyabambeka. Ngesikhiwa sithi ube brittle. Then okwesithathu laba abantu abasemhlabathini ongaphakathi laphakathi ongaso thebethele njalo ongaso daka labo-ke ukudla okuphakathi komquba kuyasiza ukuthi nxa abantu sebehlanyela laphana bereduce even i-fertilizer yokuthenga ngoba sebefaka umquba umquba ngumuthi omkhulu
sigqibe uhlelo baba unkomo yisiphi isixwayiso esibalulekileyo mpela ongasitshiyela abalimi
umuntu kufanele azilungiselele ukuthi ngalesi sikhathi sesiyangena esikhathini sezulu likuthole usulimile usugrisile amakhuba lamaketane lamajokwe lamatrekta usithenga inhlanyelo usithenga umvundiso wakho usulungiselele ukuthi nxa nje lithi tho wena ungomunye wokuqala okuyafaka inhlanyelo phaka akulo kwedlula lokho
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo omlimisi siyabonga
Siyabonga kakhulu sithi akube lenala amasuthu athi pula nala
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo lithiye indlebe kuhlelo lunye ngeviki eza
Ngukama Namlela mshweshwe
Namlela nampaba
Selethemba lixwayisekile khonapho balimi lizahlala lilindile lilungiselele ukulima phela. Ukuziqiba izosuku sikhangele ebezihamba phambili. amabandla ezombusazwe akhuthaza uZulu ukuthi abhalise ngobunengi kuhlelo oluqala ngomvulo ukuze enelise ukuvota kukhetho oluzayo. Usengudokotela uNkosazana Thokozani Khuphe. Lizwile incazelo yokuthi kahle kahle umuntu oqeqeshe waba ngudokotela kuyabe kusitshoni. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.